Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweshona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 Nkwenkwezi 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama ukupromote itolerance ama journalists nayo esemsebenzini awahlonitshe ama committees kumele sifike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi ama police asetshengisela abo isifiso sokusebenzisana nama journalists
ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa incwadi zokwethulwa kwentathelo zendaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okuvele okumele kwenziwe ukuze intathelo zendaba zisebenze zikhululekile.
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or ematerial elements. Sithenga lezo zihlelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-federal asiphathela wona alungile kakhulu before singawa-prophet. Sisebenzisa ikuthi yonke kasihlali lokho kuzuza esishiya ukuthi ama-adjective.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnede ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentathelo ezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intathelo ezindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olwe-World Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentathelo ezindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa le minyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentathelo izindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelo izindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entathelo izindaba eyeMedia Institute of Southern Africa, uNqaba Machazi, uthi lanxa sekunganeno ukuhlukunyezwa kwentathelo izindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwazi weZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabothwa, bengatshaywa, beyekele besenza umsebenzi wabo. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe, singakhuluma kathi singingazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intathelo izindaba esebenza izimele, uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo, kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka hlukuluza intathelo zendaba, otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentathelo izindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri, laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzwisisana kuma-communities ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama-communities la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance sizama uphoromotha ukukhulumisana kuhle ama-journalists nga esemsebenzini awahlonitshwe ama-communities ethu kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengisele abo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama-journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama-journalists akhululeke abe protected ngayezenza umsebenzi wabo.
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sito ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public, uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba la ma-challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalele iParliamente elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, i-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, uNkosikazi Esther Nyathi uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ke sabe ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhaya lakhe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke. Kodwa lamhla nge-information esihambile izolo umuntu wonke esefisha ukuthi ngakuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake umphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu nxa kukuhle bakugobhe nxa kukubi kukhuzwa.
IMISA Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnede aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnede la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter. Lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphathamandla zalenkampani uxoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakamizi zelupane.
The response yabantu was very good. Sijabule kakhulu, imihle kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-criticiser abodadewethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya babajabulela abaprodacts wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 lapho besixhase khona i-African Revolution. Thina vele besijongeka ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu ayelipane ngalokho sibiza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi-ke nganonisa njani ukudla kwesintu in particular sesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-government okuzothiwa se-education fashion zero. Sinasakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeyenza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu izimthethi yabuya layo charter yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-scholarships ikakhulu ichiliso ake siyenza ukuthi singayisota njani. Njalo wakhinga namasicala amanye amadatha ukuthi singakwakha noku-venture into juice production, yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emathebeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-programs asithathela wona alungile akhini before singawa-process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifakile kokubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siprojusa njani ama-juice, but ama-kitchen kasifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa nge-education fashion zero luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiments ethu kuwalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu ikhanya inhle kakhulu ngoba siphase igada lohulumende olibizwa kuthiwa i-Initiative. Liyasincedisa kakhulu kunye advice ukuthi ngathina i-sporta kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu, yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa nga
okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ezitolo eziningi. Zingawathola embali mall kule shop okubizwa ukuthiwa yi-Handi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla kuthene okuthengiswayo, yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mils lama-375 mils amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza-35 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomniyi, silomtshankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la manamnet?
Amanamini kanti avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini, yiyo kwezakalisiwale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini Wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseLupane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlela kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kwele Sudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika kubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu beseSudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uKips Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonye uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo yokuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa yakhipha abantu, iNigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele bakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili kona ngale kweSudan. Kuzalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobho. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan the Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa ukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhumisane imlotha kuzayenzakala.
Ye kodwa siyakwazi inxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi zikhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalempopho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalempopho kumele besebenzise impopho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, kolokho kuphela kuvele yisisusa sasendaba ukuthi uqhutshele umuntu ukuthi abusa-ke la. Umbuso ubaba kangaka yini kumbe vele lapha ibuhwabana?
Ya, kukhanya i-Africa vele silo problem enkulu because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuzwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonye ngesilinganiso sokwedlula esilijumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku 22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank yeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 Zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 Zim dollars. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behluleke ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu, oschool fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngorent, kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakobulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS, ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu, umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu, ngoba ibhondi alisayenzi lutho, alisasebenzi vela, kusela muntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama. Ngaphandle kwalokho, amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle, kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho ngase siza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi not employed. Nxa ama-civil servants enikwe izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Kakukhangele ukuthi khona nxa ama-prices ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-civil servants okhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSikhwica Mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamashumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle umnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uluju sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpitsa eMatonga umi Manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi be-Qualis Zimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayikho imisebenzi. Khona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abanama-properties, asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala kuma-drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiya Joji. Konke lokhu bakwenziswa ukuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayitholayo elizweni labo, yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye yibo abatshontsha inkomo, hlazi babona ama-social media betshaywa betshontsha izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU-PF esabelweni sebulawayo, uMnumzana Addington Mpofu, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo eloluju lobisi elizweni labo.
Namuhla, if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross-border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and, you know, sibhoda laphana sibona ama-stands. Ubuza ziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli yenhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kaMoyi, uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa, ukuthi ontanga uthi siwuqondise sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe, wawususenzani? Asibambeni imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa nguhulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama-youth njengoba sokuthiwa bazangena kuparliament. Ama-youth azangena kuparliament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu la ku-CCC. Kumele ukuthi bebekwade eparliament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama-youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba. Ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezigcumungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngaphi, ivela ngaphi, ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live talk lamhlanje, The Connection, sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba zolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi baya kwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singeke hlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane yokuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugeba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.